So we zika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilu kandaba siyalambulela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 17 Mbimbitho 2021 igama uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala amadoda athunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyithoba minembili edluleyo u-Itai Zamara ukuze akhululwe.
Yabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuZamara.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisitshiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamanje kobulawayo lamuhla.
Thina sikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengenamacala.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokuvumela amakhefa ukuthi avule ngokugcweleyo abantu bengadlulisi isilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini 50% ababe besidla phakathi. Uvumele njalo imidlalo yonke efana lenguqu ukuthi iqalise. Esazisa ngesinqumo lesi izolo ntambama, umphathintambo obona ukwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthe kuzalandelwa zonke indlela ezabekwa ngumanyano we-World Health Organization ezokuvikela igciwane leli. Umtswangwa uthe abemidlalo labo kumele bathathe amanyathelo afanayo. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende esithi sezaqala ukuhlaba ababalisi abafundisa kanye labasebenza emithethwandaba amajekiseni okuvikela i-coronavirus ngemva kokwamukela amanye njalo amajekiseni avele kwele China izolo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 umfundisi uSeni Sibanda ukuthi bakwamukele njani lokhu njengabakhokheli bamasonto.
Ukwengezelela kwe-injection eZimbabwe kwenzela ukuthi abantu begwanise ukukhetha umuntu abefuna ukuthi ahlatshwe ngayo kuqakathekile kakhulu, njalo siyakwamukela ukuthi sokulezinye esezikhona, njalo ukuthi abafundisi labo bebeyingxenye yalabo abangathola injection sikubona kuqakathekile ngoba kuzaletha isibindi ebantwini abaningi nxa bebona abafundisi bethatha i-injection lezi ukuze bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Ikanti njalo into eqakathekileyo esigcizelelayo ukuthi kuqakathekile ke ukuthi manje umkhankaso lo uwandiswe njalo umemetheke ukwenzela ukuthi nxa zibuya injection zingagcini izihlala kodwa zisebenze umsebenzi eziwulethelwe wona.
Nxa likhuluma labazalwane emasontweni lapho umfundisi bathi bazimisele ukuhlatshwa yini amajekiseni la ngoba siyazi ukuthi bakhona bamanye amasonto abangavumiyo lokuhlatshwa amajekiseni avele ekhona akhangelane ile minye imikhuhlane avele ehlatshwa abantu.
Ngikhola sakhumbula i-survey esayenzayo eyayitshengisela ukuthi iningi labantu 74% ikakhulu emakristwini bayesaba ukuthatha le-injection. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi kube lo mkhankaso ozangena emakristwini lakubafundisi sibakhuthaza. Njalo mbona ukuhlatshwa kwabafundisi nge-injection ikakhulu nxa bekhona laba abazimisele ukuthi bekwenze kuza kungaletha ke kuyamemetheki yayenza ukuthi kumemetheke ke ukukhankasa lokho kuyabe kusenziwa ukuthi abantu bayamukele ama vaccine la asebuyile njalo ngiyakhola ukuthi uhulumende njobe nanzelele ukuthi beqalisa isigaba sokuqala sokuhlaba abantu lezi injection kuhlangane labantu abayesabayo labantu ade bechedela ngemuva ngiyakhola ukuthi lesi sibanga sesibili la uhulumende abe phambili atshengise ubukhokheli ukuthi lawo ama politician abe phambili labo behlatshwe njalo ukuze banike abantu isibindi ukuthi lezi injections zilungile njalo ziyamukeliswa.
Umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso ephathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19 eseZimbabwe Christian Alliance. Umkhokheli webandla le-MTCT uMnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalala kuminyaka eyisithupha edluleyo u-Itaizamara ukuze akhululwe. Loba enkundleni yeTwitter uSkwica Mfundo Brilliant Mhlanga uthi wake wamema uMonzora ukuya kudla kwenye indawo kwelebhilitane lapho Monzora amtshela khona ukuthi udinga imali engamadollars inkulungwane ezinhlanu $5,000 ukubhadala abafana bakamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhulule uTsamara. Umhlanga uthi ulobufakazi balokhu kodwa asenelisanga ukuxoxa laye ukuthi simbuzisise okunenge ngalolu daba. Umhlanga ufundisa ekolijini ye-Hertfordshire kwelebhilitane uthi uMonzora wakhuluma lokhu kulentatheli zindaba angayiqambanga ngegama athi layo ingafakaza okwenzakalayo. Kodwa uMonzora ekhulunyelwa isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube ulandule lokhu.
Engingakutsho phezu kwalolu daba yikuthi njengabantu abakwezombusazo kujayelekile nje ukuthi abantu bathuke ubukhokheli, bathuke ibandla, babumbe amanga ngobukhokheli, babumbe amandla amanga ngebandla. Kodwa okusidabukisayo okusizisa ubuhlungu yikuthi lapha ubaba uDokotela Mhlanga usuke wadlala amandlwane ngodaba olubuhlungu emulini yakuTsamara njalo olusinikeza indlela esimkhumbula ngayo uTsamara njengomuntu esasebenza laye kabanzi kubandla le-MDCT. Ngakho ke esikutshoyo njengebandla ukuthi nxa kukhona akuphetheyo njengobufakazi obungayenza ukuthi imuli yakuTsamara leMazimbabwe onke lomhlaba onke ube wazi ukuthi kuyini okwenzakala ngoTsamara, kakuthwale aye lakho emapoliseni kuncede penyo njalo kube lobufakazi bokuthi kwenzakalani. Ngoba thina njengebandla le-MDCT kugoqela yena umkhokheli wethu baba uDouglas Monzora labantwana beZimbabwe bonke nje basathiye indlebe kuye wonke okhuluma ngalo ngaleli qhawe lethu ukuthi babekwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo yakhe, watshonaphi, wadliwa yini.
Manje njengebandla akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Umongameli we-MDCT ubaba uDouglas Monzora ungumuntu osehambe amazwe amaningi ebona abantu abaningi, ngakho akala mkhumbulo wokuhlangana lo muntu akhuluma laye ngodaba luka iTsamara oluzwisa ubuhlungu kangaka ngale indlela okubaliswa ngayo enkundleni ye-social media ye-Twitter ngalo umuntu esingamaziyo ebandleni ukuthi yena ungumuntu umhlobone. Njalo ubaba uMonzora akala budlelwano lezano kumbe abakhokheli bezano kumbe imuli zezano ukuze okungaze kufike ehlobeni lokuthi kube lokuphathisana endabeni ezepolitiki ngalolu hlobo olubaliswa ngayo. Kuyadanisa ke ukuthi umuntu uyakhetha udaba oluzwisa ubuhlungu kangaka ukunyamalala kuka iTsamara kulokho kuyisilonda enhlizweni zemuli kaTsamara kodwa lasemulini ukusiza abantwana beZimbabwe ijikelele ukuthi waya ngapi ngoba ngumuntu owayesenza imisebenzi eyayibonwa ngumuntu wonke. Saya thina njenge MDCT lo president ubaba uMonzora sazi khonoko okwaziwa ngabantu bonke emphakathini weZimbabwe ukuba uItai Dzamara ungumuntu owanyamalalayo esiloko singazi ukuthi wanyamalala wachona kuphi.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisichiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje lapho azakhalaza khona ukukhululwa nemali yesibambiso ibail. Kukhangelelwe ukuthi bayabe sebehloliwe ngabezempilakahle njengokunquma kukamantshi izolo ngendlela yokubona ukuthi balimala okunganani bebotshwa ngamapholisa. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubangela udlakela bephandle komthethwandaba kamantshi kobulawayo besola ababesithi ikuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo ngamapholisa. Umoyo kabotshwanga njalo kaziwa ukuthi ungaphi. Elinye lamagqwetha elibamelayo umnumzana Ngqobani Sithole owe abameli Lawyers for Human Rights uchasisele ucandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Okusuke kwenzakala ukuthi bengena last week Thursday njengoba bechawe ngamapholisa ngendlela edanisayo. Amapholisa angana ayichawa umbango besifuna ukuthi odokotela babahlole kube lama medical reports. Yebo, babe bengahlolwanga ngakho ke sithe inkosi kayinikise incumo sokuthi kusasa babuye behloliwe kulama medical reports lana.
Ye, ngezinye indlela ukuhlolwa lokhu kuyabaphuzisa yini ukuthi bethole ibail kumbe kuqakathekile ukuthi kwenziwe linga-applyile ibail?
Kuqakathekile kakhulu ngoba uyabona ibail is an intermediate relief or liberty. Thina esikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengenamacala. Angithi thina esikubonayo ukuthi babotshwe bavalelwa kuthiwa bajikijele ngenxa yokuthi besebelimazile. Bona babalimazile laba bantu. So ukuzama ukuvala ukubalimaza babachayile. Khonokho ukuchaya yikho sifuna ukuthi kuphumele egcekeni. Ukuthi no, laba bantu kabavalelwa kubanga ukuthi kuthiwe benze khonokho abakwenzileyo. Ngoba abona babenze khonokho abakwenzileyo behlulekile ukubabamba.
Kulula yini ukuthi lithole lezi ncwadi ezivela kubodokotela ikakhulu nxa kungamapholisa angabe yenze lesi senso?
Lokho vele asoze sibuyele emuva. Into esiyifuna njengayizolo asiyicheli ukuthi yenzakale, sifuna yenzakale. We are demanding ukuthi incwadi lezo zibuye.
Kodwa lina liyazibonela ngamehlo wenu ukuthi ngempela balimele?
Uvele ukhangele nje wabona umuntu isho ukuthi livuvukile ikhanda lidabukile. Lokho abazama ukwenza lokho ikuzama ukuhlela ukuthela amanzi emhlanu wedasi.
Itheli ixoxa leyindaba liyihluza emthethwandaba yokulimala kwabo. Kuyini okunye okukhulunyiweyo nabatshutshisi ngumantshi?
Umtshutshisi, abatshutshisi bavumelane lathi, nomantshi uvumelane lathi wakubeka obala ukuthi kusasa akula ngenye indlela lawo lezo ncwadi kumele zibe khona. Ba-director ne-prisons ukuthi ihambise abantu labo kwenzwe njengoba kunjalo. Khuluma ngendaba yebhekile.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, elinye lamagqwetha amela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Njenge sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba ipholisa lesotsha babotshiwe edolobheni leBeitbridge ngemva kokutholakala belokwenza lokukhululwa kwenye itruck eyayivinjwe ukungena elizweni. Uhulumende ubikwa ezakhulula izibotshwa ezimbalwa phansi komthetho ovumela ukukhululwa kwezibotshwa ngumongameli. Kukhangelwa amacala ezawadalayo lokuthi umuntu uyabe esebhike isikhathi esinganani. Lokhu kulotshwe enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salvanani basakazi beStudio 7 siyalibingelela, siyalibonga, siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona. Mukhetho webhede ngikhuluma ngiseHaboroni Botswana. Mina basakazi ngithi sicelani ke lisibuzele lubaba lo uMnangagwa ukuthi kulesikhathi sike sizwa kuthiwa usethendukele enkosini Mnangagwa tends to God. Besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazange azwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil. Hence the soil is cursed. Inhlabathi isiqale lisiwe ngenxa yogazi lomfoweni. UMnangagwa akayekele ukuba epretenda eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhetha ukuthi usephenduka usebuyela enkosini izenzo zakhe kaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number one kuleliyana ilizwe. UMnangagwa kalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi. Inhlabathi yeZimbabwe iqalekisiwe ekele ukube khulume qambela abantu amanga ethi ye umkhono musisukuma new dispensation. UMnangagwa akulanto azayenza. His hands are full of blood. Izandla zakhe zigcwele igazi. Inhlabathi asebenza kiyo iqalekisiwe. Imphefumulo yabantu labana abaphoselwe emgodini ilele kabuhlungu, babulawa kabuhlungu, ikhala njalo nje. UNkulunkulu ngomuntu wonke. UMnangagwa kalulungisise lolo daba ngoba akula kuthula kuzaba kuleliyani ilizwe. Ukufuthelana kukhona ebantwini. Inhlabathi iqalekisiwe. Yonke imizamo nje abathi bayayizama bafana labantu abathela ebhakedeni elivuzayo. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke balithuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapho elikhona bantu bakithi. Hayi mina ngimphawule bantu bakithi ngalo daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi i-sanction yalokhu iqhwele iqinisa phambi ngendlela i-government yeZimbabwe eziphathana. Phela kuthi i-sanction izaqhubeki lokhu siya phambili ubheke nje from 2020 zokuthi manje 2021 iZimbabwe abazenza kunezinja. Into encane kuyagcwalisa amasosha bayishaba. Into encane kuyagcwalisa amasosha bantu bakithi sisezohlupheka emazweni. Lawa la amazwe sikuphe ama-economy amanga kahle bazosivumela sosikele emazweni ethu. And liwe-threat ilizwe libhekekaso alibonisi nje lokuthi izantungayithi ngakancane kuyabheda kubi. Into abazenzayo i-government liyane imbe. Yazi ngiyazi ukuthi umuntu osalandela i-government yenza lo PF ukuthi uzitshela ukuthi uyenzayo nje. Hayi, lokuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi nje wabe bayamdinga. Into endi yena uyenzileyo one yithi. Ube right manje siyakhipha umuntu eplazi nakho ukho umuntu akavumele ukuthi kufanele uqhampe umuntu ezongena idlulo umuntu ekuyena ngoba sokubakhonya ukhonya kanjani indana zo yakho. So le yibona ngithi yakhona ungayibheka isase lo tribalism phakathi sihlasile sithi sisiyenze nani nje umqondo wala ma tribalism kuzona PF noma kwale tribalism and abakithi abazindebeleni abakhulu zano PF ungabheka abala msebenzi kwabo abafika le kuzona baziphendula wawamashona so kungani wamashona abasafani nokuthi abela abayikhulume inyathebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumelayo about amashona phela sekuphelele wawamashona akwasikhonzweni ngabo ukuthi abasase ngabakithi basihlamukela wona abantu badukile. So into ofake siyitsho nje bantu bakithi lo mqondo silayo entweni leyo kuyo manje imncediseni into embi siyalena yef namaphoza la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu labo bantu labo kuthi abedoti abirong barong ukuthi batoyitoyile lawo amaphoyisa achaya abantu labantu abafakabebeche because bonke labaphoyisa abanarong alimaza abantu iphoyisa elinjani elilimaza umphakathi ibozobona khona ngokuthi izalo PF yona ve umuntu wesindebeleni ayifunde phakathi. So ithi nabantu bakithi sindeyilokuba sibambane le phatha abantu abayifuni siyivoteleni siyinikeza namandla ngokubuza ukuthi abayifuni ngabantu bangayifunisa ukuthi bayakwazi empumelelweni indlela empumelelweni abayifuni maybe bona ilizwe maku masanction bayikora ithuba lokuthi batshontsha kahle amagondi lawo into mawi kumasanction batshontsha kahle wakhula mntu ozababona iyindlela yabo ukuthi beziphilise. So ikondlela imusantu bakithi esindebeleni le phatha siyivoteleni yezasimelelisa that's wabona beyizonda bayibonisa iphakama sisibala mahla.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihloko ngiyabingelela abasakazi bami abahle kuStudio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika uluthi nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakwenkomo isigodi ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthuzi wesizwe samandebele ngikhonseni kakhulu ngithi lelalizwe sihlobo zami ezilongo indaba yegugurawonde ingalungiswana angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe samathebelilendi balokho bekuziba ukuthi bayilungise leya ndaba vele amabhadi ahlale lilandela lalelizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukuyilungisa engikwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo balokho bephethe umbuso bayehlule ukuzihlola abaziboni bele futha ngoba umthetho wafana ukuthi ngabe bababusa labantu abantu abafana ukuthi abasehlalwe nabantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzoyenzani sibonge laphana ukuthi uNkulunkulu aligcine liphephi lesizwe samandebele lingakhathazeki nelinilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlawumbe lesike manje icorona izasesidlule kodwa leya kithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu aligcine liphephile libadle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje iloku sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwe isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sofanele thina sizakhamizi sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale ukuthi government ebekhona igovernment isenzwa ngowani ukuthi ixhase izikolo zakhe yonke into efuneka esikolo ufanele ithengwe izakhamizi angazi noma iyenzeka ematerialini kodwa noma iyenzeka izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawathenga lawo ma-laptop sibhadala lezi school fees abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi akula ndaba sihlobo zami ngizakugcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbulika amayeza yonke la ikhona ngidayiphile egoli nasekhaya ngidayiphile imbulika amayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ngo-gift sondo kufo kandlovu laphana eplums endaweni yakogambo ngikhuleka nakuso isilo ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi mbulazi bayethi siyakhothama kuwe izwenye lakho lisuka kunkulu kudela lize liyevinjwa kuzambezi basakazi bengithanda ukudlulisa okuncane lapha lami ndokuzwa abafowethu bekhala ama-audio yethu awadlalwa hhayi bafowethu asibekezelele sizakhumbula ukuthi i-studio 7 silalelwa ngabantu abadlula mhlawumbe izigidi ezintathu okuyikuthi mhlawumbe abantu abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million so ma ngabe uthumela i-audio yakho ingadlalwa qhubeka uyithumela njengami nilokuhlala mhlawumbe 3-4 months eyami ingadlalwanga kodwa mbekezele ngoba nyabezazi ukuthi umthwakazi mkhulu abantu baningi abalalela i-studio 7 bangaphezu ka-3 million njalo kunye nokuza abantu bethi hayi i-studio 7 ngabe siyadlala inhlanga zethu njengathi mina la ngibuye ePlumtree esikhalangeni kodwa angeke ngisho ukuthi i-studio 7 sidlala ulimi lwesikhalanga ngoba siphiwa i-hour kuphela so nge-hour leli ulimi oluziwa ngabantu abaningi isindebele lesishona ngidlule lapho bese ngisiza lapha endaweni yabafowethu lapha abahlala bethi abantu abavoteli amaqembu akithi cha abafowethu abahambe bekhankasa ebantwini umuntu uma evota akavoteli ukuthi hayi ngoba umuntu lo okhuluma ulimi olunjengolwami umuntu uvota ngenxa yokuthi uyabe umtshela ukuthi uzamenzelani so wena ungafika ebantwini ufika ukhuluma amashona this amashona that abantu angeke bekuvotele lokhu wena fanele ufike utshela abantu ukuthi ama-development ozayenza endaweni zakithi la abantu baza kuvotela siyekele le nto kana ukuthi ufike ulandela izani ikhuluma amanga lokho lalokho izani siyazivilisa likhuluma amanga i-grand plan lokhu lalokho i-grand plan vele siyakwazi ukuthi vele it's nothing new uma usitshela nge-grand plan ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
ngamazwi enilila balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika isigaba se-Texas sibe ngesinye sezigaba zelizwe leMelika esakuqala ukwekethisa imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labatholakala beligciwane leli selisehla kakhulu njalo lababulawa yi-COVID-19 sebesiba ngaphansi kwenkulungwane ezimbili ngelanga linye. Kodwa abanye abazali kunye lamatitshala bathi ngabe uhulumende eqale waqeda uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 andubana avule indawo zonke. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweleMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Umumo wegciwane lele le-coronavirus eTexas awukhanyi ukuthi uyehla kumbe esingathi thina awukhanyi ukuthi kuyehla igciwane lele ele coronavirus. Akukhanyi ngoba ukukhanya ngathi izibhedlela ziloke zilaba abantu abagulayo njalo abantu loke bethelelana umkhuhlane wona lo. Yikho ke bona laba abakhokheli belizwe bathi bona kuba ngcono. Akusela lutho, akusenjani. Kodwa ke i-reality yakhona ukuthi hayi akukatshengiseli ukuthi ungathi yi-state esesiphumile ekuhluphekeni kwalo umkhuhlane we-coronavirus. Yiwo umumo okhona. Ukuthi abantu bayahlaba ijekiseni, kuyakhanya ukuthi bakhona abantu emalayinini lapha ngoba kulezi ndawo zakhona lapho kuhlatshwa khona. Obe kungathi kuyashoda lako kushotiswa yiyo isnow lesiyana esaba khona i-vaccine. Kodwa ke ngemva kwalokho amaviki amabili la bakhanya bayahlaba. Ngingazi kugithi thina abensundu laba bamnyama ukuthi bawuthatha njani ngoba bake bahlatshwa ijekiseni engasiyo. So bangathi bayesaba mbijana.
Ungasitshela ukuthi isigaba sona leso ese-Texas siyabona ukubana ngesinye sezigaba esezivulile. Kuhamba njani, unjani umumo ikakhulu lapho kuvuliweyo? Bayahamba yini abantu ngobuningi?
Bona laba ohulumende ugovernor uthi akuvulwe zonke indawo, kuyekelwe lokufakwa amamaski, kwenziwe yonke linto khona lapha eTexas. Kodwa ngijilo ngaphezulu ngalo ukuthi umkhuhlane lo ukhona la, akusomanga wona la ukuthi ukhona. Ikuthi nje laba eTexas bayilabana abantu labe sithi thina ngama-rednecks abakholwa kakhulu imfundiso le eka president lo mdala osowaphumayo owadliwayo kuma elections. Benza ukuphikisa lokhu okukhulunywa nguhulumende kathesi. Kodwa ke baphikisele entweni engabasizi lutho ngoba abantu baphakathi komkhuhlane, abantu bayafa, abantu bayagula. Yikho ke ungakhangela loba kuthiwa kuvuliwe, asikaboni lapho kuphithizela khona osekutshengisa ukuthi abantu sebekhululekile, sebezidlela, sebezihambela.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston e-Texas ngapha kwele Melika.
Jira, wazi, kuzenaye, nanare, namona intambi boma, aisha kuchindiri kage ngoma, anyera merati mapopoma, adina karone kuchiro meke saka oma, manai, donkinto tabi kona, zonye mafigi zolo yole kona, pasete uwaza nizo mbona, apamiga bawani lapa yiko beno mbona, manai, abandoma nechimoti zofa,
Hamba lo Enzo Aisha.
Anyera vera di babo boma, di nagarone kuchiro benge zaka oma. Manai,
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende useyekethise njalo iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulandula imbiko yokuthi wacela imali yokubhadala abathumba intatheli zindaba eyanyamalalayo u-Itai Tsamara. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.